Umongameli Mugabe ukhethe ukuthumela obonezwa ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Simbarashe Mbengegwi, ukuthi amele emkhosini wokunanza ilanga likazibuse eHavroni lamhlanje. Ukhama kade enxuse uMgabe kanye lenye inkokheli emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuthi ibe kumcimbicimbi wokunanza iminyaka yamashumi amahlanu eleBotswana lizibusa. Kodwa uMgabe osanda kutshelwa ukuthi kachiye umbuso ngokhama kazihluphanga ngokuya eBotswana ebona kufanele ukuthumela uMbengegwi endaweni yakhe. Iningi belinde ukuthi uMgabe azobhekana mathupha lokhama okokuqala. Lokhu umongameli weBotswana waphambana leningi ngokutshela uMgabe ukuthi isikhathi sesitshayile. UMnumzana Adens Banda uthi belinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi ukufuthelana phakathi kwabakhokheli bobabili kuzahamba njani ngesikhathi bengenela idili likazibuse eHavoroni.
UMgabe uthanda ukuhamba sibili, kodwa okathesi inhloni zibe ziziningi ngemva kwengxabano yabo.
Kodwa uthebe kumgceke ukuthi uMgabe angakhetha ukuhlala ekhaya ngemva kwenkulumo kakhama ebonakala imiyangisa. Uthi uMgabe ngumuntu othanda ukuhamba kulezi nsuku, ngabukho ungafiki kwakhe eHavoroni kutshengisa ukuthi ucabange kaningi ngodaba lwakhona.
Sibe silinde ukubuya kwakhe, kodwa kungaselani ngemva kokuxabana kwakhe lo mongameli uKhama kuyazwisiseka ukungabi khona kwakhe la.
UMnumzana Carlton Tembo uthi bona nje abeZimbabwe baseBotswana bayasekela amazwi kaKhama ukuthi uMgabe kayehlika esihlalweni, njalo akumelanga kube lo ntshintsho kulokhu ngoba kuliqiniso elibabayo.
Well, mina okokuqala ngithanda ukuthi ngibonge u-Ian Khama ngalokho akwenzayo okubani uhlale esikhulumela isikhathi sonke. Nguye yedwa umongameli olesibindi sokubana akhulume atshele umdala uBobo ukubana isikhathi sesitshayile. Lalapha kuncavele kule nkinga, u-Ian Khama is the one who always speaks out. Amanye ama-president azithulela nje, asazi kumbe bayamesaba uMgabe kumbe kutheni asazi, kodwa u-Ian Khama kusukisela kudala, even lango-2008 kuze kutshontshwe ama-elections, uyen khama nguye yedwa amayo phakathi kwesadaki yonke wathi hayi ama-elections latshwa nje. Kodwa ngenxa yokuthi waswela i-support, isimo saqhubeka sinjalo ekhaya. So ngakhona lokhu akukhulumeleyo kathi sukubana umdala isikhathi sesitshayile.
Amazwe amaningi athumele abameli ngaphandle kweSwaziland ebeyimelwe yinkosi uMswati. Bekulabameli njalo abavela eBrithani lapho iBotswana yathatha khona uzibuse ngo-1966. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakubonga eBotswana.